umumo ezibadela zakuthintshe kwaphongufa umgabe yiwo kuphela umahluko wabakhona. Kodwa-ke laba babevele bebambe umbuso kamgabe beyibo abalawula ukuthi kube nento enjengama-human rights violation, i-violence generally against political opponents, yibo mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kutshintshe legama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic. Kodwa ngokokwenza into lokho ezifana, i-economy isibe worse than ngesikhathi sikamgabe. So akula mehluko. I-Helen Suzman Foundation bengilalele ama-arguments abe-court abeqondile.
Amagqwetha ka-Helen Suzman aphikisa wona esithi ikhomishini kaMontlante eyayibunjwe ukubana ihlolisise umumo weZimbabwe kayizange ilandelwe kumbe kayizange ilalelwe. Kuliqiniso yini khonokho?
Ikhomishini eka-President Motlante yaba yikumosha nje isikhathi. Uzakhumbula khona wana yenziwe ibe public, njalo akula nto into eyodwa eyalandelwayo. So umnangagwa wazakalalele muntu, ngitho labangani bakhe kabalaleli, ngitho le mthethwandaba yaseZimbabwe akayilaleli. So kwakuza kuba nzima ukuthi alalele ikhomishini avele iqambile ingasiyela judicial commission.
Abathuthisi bathi bona umthethwandaba kawulamandla okubana ulalele leli cala njalo uphe isinqumo.
Baqinisile njalo bengaqinisanga. Remember ukuthi i-executive ifansina independently of i-judicial. Kodwa-ke nxa ekhona ose-South Africa ongathuthisekanga ngesinqumo esenziwe iloba ngubani, kufanele emthethwandaba ukuze umthethwandaba uzame ukuxazulula lolo daba. Enginethemba lokuthi umthethwandaba wase-South Africa uzaletha isixazululo ngendaba yamaphemithi okuza siza yena uhulumeni wase-South Africa kanye nalaba abasekudede nalesi sikhathi ezizalwane zaseZimbabwe.